ekhuluma lentatheli izindaba osengumeya omusha oyiHarare uChitengu utshele intatheli izindaba ukuba kuyadanisa ukuba idolobho leli lizaqhubeka likhetha usodolobho ngenxa yokuxotshwa kwabantu esithi ulethemba ukuba idale lizaphendukisa uMakone.
To express both my sadness and also relief that this chamber has taken a most unusual step.
Ngifuna ukuba ngithi ngidane kakhulu ngoba abantu ababili abakhethwayo laba kumelelwe lesikhundla lezi ukhansela uMakone noKatsombe basebenza nzima okwesikhathana bengakaxotshwa.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dapiwa Gumbo osebenza lenhlanganiso ye-African Leaders Network uthi lokhu okwenzakala edolobheni leHarare kulakho ukuphazamisa indlela idolobho leli elenza ngayo umsebenzi.
Ama records lawa aya affecta sibili indaba ze-service delivery because nxa sithina sikhangela indaba ye-government, i-governance, it's all about consistency and continuity. Manje nxa lokho kutshintshwa sokutsho ukuthi kulama-structural changes abenzakala, lama-systems within ama-city councils, lama-council akhona azatshintsha because i-leadership quality, lama-leadership styles achiyene vele as individuals. We know ukuthi izinto lezi zichiyene and politically lokhu kutshengisa ukuthi ngikhona iZimbabwe sisakhashana kakhulu lokuthi sibe lento e-consolidated.
UMakone nonkosikazi kaZombe ngabanye babantu abaxotshiswa ezikhundleni abakizo ngemva kokuvotelwa ukuba ngamakhansila nguZulu ukukhetho lukaNcwabakazi nguChabangu. Okwamanje kulamalunga angamashumi amane lambili 42 awePhalamende asewaxotshisile edaleni le-National Assembly lele-Senate ukuthi amakhansila asewaxotshisile asengamashumi phose ayizikhombisa 69 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.